siyasebenza ku-ground yemrambo ezakhokhelela esikhona ngu-Morgan Tsvangirai because hayi sikhona ku-ground sisebenza labantu siyabakhuthaza ke ukuthi barejiste ngoba kuqakathekileyo ukuthi abantu barejiste ngoba uzuma kulolu khetho oluzabuya ngulozenelisa ukuthi arejiste abantu abaningi kudlula omunye
sikhuluma ngemihlangano-ke ukuthi abasekeli benu bezibonele inkokheli bezwe lokuthi bathi
bayasibona abasekeli labalandeli bethu ngoba kathesi sisebenza sekuma-wadi uzananzelela ukuthi kuma-wadi yikho lapho kulabantu abaningi khona kasekayenzi-ke imihlangano yamastadiyamu-ke behambisani abantu bonke kodwa siyenza-ke ngama-wadi uyilizwe lonke-ke kuma-wadi sikhona sikhulumisana labantu ngoba-ke sikwanazelela-ke ukhetho lulama-phases i-phase esikiyo kathesinye ukuthi abantu babhalise ukuthi-ke babe ngama-votani yi-phase esikiyo kuzafika isikhathi-ke sizenza khona ama-rally siyaqanisa ngama-district rally singene kuma-provincial rally singene kuma-national rallies sikwakathesi-ke sithatha abantu-ke ngababhalise-ke ngababe ngama-votas
abanye njalo bathi umongameli Mnangagwa usikhundla sakhe njengomongameli sowethule izinqumo eziningi lokhu kumenza abonakale lina-ke njengamabandla aphikisayo lizabonakala ngaphi njalo nini
kumele abonakale phela kungumongameli welizwe-ke ulama-resources welizwe uwabhoda ngawo-ke ehamba ekhankasi kanti-ke thina kasila privilege naleyo ukuthi sisebenzise ama-resources elizwe yikho kasoze sibonakale ngendlela Mnangagwa abonakala ngayo kodwa-ke kuqakathekileyo ukuthi abantu bakwazi ukuthi MTC Alliance ikhona abantu bakwazi ukuthi kumele barejiste abantu bakwazi ukuthi ukhetho lukhona ngenalowo mnyaka abantu bakwazi ukuthi uzanup f kumele iphume phele embusweni-ke kungene-ke ibandla-ke elizabusa abantu bezimbabwe ngono-ke kulelo zanup f ngakulathemba ukungena kwamnangagwa ukulinika abantu-ke bekuvele kuyizanu lakathesi lokho kuyizanu kufana nokuthi nginje ngingakhiphi iyembe emhlophe ngigqoke emnyama ngijintshanga kuba yini sengingomunye umuntu hhathi ngizaqhubekana lokho ngiyini labo bakhiphe ibhathi elingumgalo bafake ibhathi elingumnangagwa okusalayo izanu p f abantu bezimbabwe abasayifuni izanu p f bazayikhipha lonyaka ngo-2018.